sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga ke uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesingisi. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 26 Mpalakazi 2022 nguPractice Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
In terms of the constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that. In terms of the constitution,
namhlanje ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission banikeze uMongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvota olwe-preliminary delimitation report.
Intengo sazicala ukuthi kwakubhizi so lathi nesikhathi advantage ngokuthi njengokuthi sikutransfer kubhizini bantu kulesi khathi sokuthi kuyayehla isikhathi ukuthi kuyaqanda ngamapetrol amathiziyana nendleleni konke ama-expenses amaninginingi ani sazicala ukuhamba ngendlela yokuthi loo nxa bebaningi anti lathi nesilo advantageazithulesemdilini lathi lezicale khonapho esikhona.
Lo nyaka inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abahlala kwele Botswana bayenelisile ukuya ekhaya ngobuningi ngekhefu lekhisimusi, laloba nje bebebhekane lobunzima bokudula kwendleko yokugada amabhasi lezimota. Kodwa ke osomabhizimusi bamabhasi bebejabula kakhulu ukuthola ukuthuthuka kwebhizimusi. Ingcweti zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazi. Namhlanje abekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission CEC banikeze uMongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvotwa ole preliminary delimitation report. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Loba nje uMongameli Mnangagwa ekukhefu lakhe lokuphela komnyaka, namhlanje umise kancane ukuphumula kwakhe wamukela ugwalo lwe-delimitation. Ugwalo lolu luzaphawula ukuba imingcele izabe iminjani ngesikhathi sokhetho lomnyaka ka-2023. Embikweni okhitshwe isikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Charamba wazise ukuba iPhalamende eZimbabwe kuzamele ihlangane ngemva kwamalanga ayisikhombisa ukuze ihlaziye lolu gwalo. Umgcini sihlalo weZEC uNkosikazi Priscilla Jikumba uchasise ngokuqakatheka kogwalo lolu.
In terms of the constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that. In terms of the constitution, the delimitation period, which we commenced on the 1st of June 2022, will officially end on the 31st of December. We were obliged and required in terms of the constitution within that period, and at the conclusion of that process,
lokho okukusisekelo sombuso kumele sinikeze uMongameli ugwalo lolu. Sesikwenzile lokhu. Uhlelo lwe-delimitation olwaqala ngoNhlangula luyaphela mhla ka-31 Mpalakazi. Kumele uMongameli alubale lolu gwalo kumalanga ayisikhombisa.
Ummeli wange-Central edayela ePhalamende uMnumzana Daniel Molokeli ongwebandla ele-Citizens Coalition for Change upha umbono wakhe ngogwalo lolu.
Namhla kwenzakale indaba eqathekileyo masikhangela ukhetho oluzayo kumnyaka ozayo, Harmonized Elections ka-2023. IZimbabwe Electoral Commission iyenelise ukusubmitha i-report to i-Office of the President. Ngathi uhlelo lolo le-delimitation olwalo nyaka belutshiyene lololinye lokalenziwa kumnyaka eyadlulayo. Maybe okunye okwenze kwaba nomahluko omkhulu ludaba lwe-social media, ukuthi eZimbabwe sekune-social media. So umsebenzi weZimbabwe Electoral Commission uhamba usenza ama-consultation ube more public than ever. Ngingathi bazamile bona abezek uhamba bebuza ama stakeholders babizile imhlangano echiyeneyo babuyile lewange lapho ngikhona bayenza imhlangano
umsekeli womqondisi obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga yena uthi uZulu katshelwanga izekhi ukuba imingcele leyi iminjani
abona lapha ukuthi uchairperson owezekhi uJustice Chigumba uhambise i-report eyokuqala kuNangagwa i-report emayelana nge-delimitation kumbe ukudwetshwa kwakutsha imingcwele yama-ward lama-constituencies. Yebo sikubonile lokhu ukuthi hayi izekhi ilandele umthetho kodwa thina sihlezi sikhale ukuthi i-process yangkhona ayihanjiswanga ngemfanelo. Nxa sikhangela ukuthi i-report yona leyi ifike ku-stage eyokuthi ama-district batshelwa ukuthi ama-ward azadazula kanjani kuzokuba lama-constituencies. Batshela njalo ukuthi ama-constituencies aseza kuma kanjani. Kodwa thina njengebandla lamanye ama-stakeholders asiphiwanga i-national report kumbe ithubas lokuthi sibone ukuthi izekhi ama-boundaries wena lawa ahambise njani.
Umnumzana Barack Ncube webandla lezaphu uthi bakhathazekile ngenani eliphansi labantu ababhalise ukuvota ngomnyaka ozayo.
Thina njengebandla lezaphu asithabanga ngendaba ye-delimitation ngoba ekuqaleni kwayo sasixwayise ukuthi kukhangelwe isigaba ngesigaba ukuthi kulabantu abangaki abahlala khona lapho hayi ukuthi kukhangelwe ukuthi ku-register abantu abangaki ukuvota ngoba singakukhangela ngale ndlela kusuka kube ngenye into ezaba lobandlululo ngoba sesikhangela abantu abarejistri ukuvota ngendaba zodlame olwenzakala kwezepolitiki.
Uqhubeke sithi ukubeka kwemingcele lokhu kulakho ukuphazamisa ilungelo likaZulu lokukhetha inkokheli ezabasiza ngoba ezinye indawo zilakho ukuba nkulu kulenani lezikhundla eziseparlamente. Izek ithi abantu asebabhalisa ukuvota kumele bayehlola ukuthi imininingwana yabo ilotshiwe kuhle na kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi i-delimitation yalo nyaka iza kwehlisa inani labameli bezigaba edale lephalamende ikakhulu ezigabeni zemathebeleland. Abezekhi bathi njalo ekuhleleni kutsha izigaba zama-constituencies lawa izasebenzisa amanani abantu abayabe bebhalise ukuvota endaweni abahlala kuzo. Nimele 27 nseharare nimndondolo zindlovu.
Abebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu bayamsola kakhulu uhulumende ngokuqhubeka ebeka imithetho engcindezelayo kwephula amalungelo abantu. Lokhu kungemva kwenyathelo likahulumende lokwethula kugwalondaba lwayo olwe-Government Gazette inguquko umthetho owe-Criminal Law Codification Bill. Phansi kwalo mthetho bonke ababotshwayo ikakhulu abalombono owehlukile lokahulumende uyawusebenzisa ukubethesa amacala omvukela ukuba ngabathengisi lokunye okuneng-neng okokujezisa nje abantu labo. Abafunyanwe belecala phansi kwalo mthetho bajeziswa ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukungavunyelwa ukuvota loba kuncintisa kukhetho kweminyaka emihlanu elandelayo. Kodwa ikhuluma le-Studio 7 umsekeli kaMphathi Ntambo ubona ngokwethulwa kwemibiko uMnumzana Kindness Baraza uthe yena akaboni okubi ngalo mthetho. Lonyaka inkulungwane lenkulungwane labeZimbabwe abahlala kweleBotswana benelise ukuya ekhaya ngobuningi ngekhefu lekhisimusi laloba bebebhekane lobunzima bokudula kwendleko yokugada amabhasi lezimota. lokhu kungemva kokukhitshwa kwemigoqo ebise leminyaka emithathu ibekiwe yokumelana lobhubhane olo-COVID-19 phakathi komnyaka. Intatheli zindaba ye-Studio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukucapha imingcele eminyakeni emibili edluleyo bekulukhuni ngenxa yemigoqo eyafakwa ngamazwe atshiyeneyo agoqela leBotswana kanye leZimbabwe kuyindlela yokulwisana leya COVID-19. Kodwa lo nyaka ulandela ukuyethiswa kweziqondiso zeCOVID-19, inkulungwane zabeZimbabwe ezisebenza kweleBotswana sihambile ekhaya ukuyaba lesihlobo labangane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Lokhu kulethe injabulo kunenge lokubhizimusi ezimoto ezithwala uZulu, kugoqela umzana Busani Moyena osebenzela enye ibhasi ihamba phakathi kweHebron leHarare.
Aya kubhizi sibili kuqala emhlaka 22 kungani kuyaphithizela lebhoda amakhiwa angikhona, hheyi kunzima kakhulu, but from 23-24 hhayi kungani kunganeni, hhayi abantu bahambile ngendlela emangalisayo. Alikhisimusi ogugu labokhulu bayajabula kathesi, bakururuza sibili ukuthi abajabula nabahambile abantu thousand.
Omunye wakhe umnumzana Welcome Mathara osebenzela erenkini yeHebroni uthi bekuphithizela lonyaka uma kuqathaniswa leminyaka emibili edluleyo.
Kuyelihle kakhulu abantu abajabulekayo, sibona abantu abaningi kakhulu, more than 1000 people zagonga wonke obuningi babo. They are very happy ukuthi ukwazi ukuzifika, hayi kangakuthi kakhulu abantu bahamba ngeni ekhondo amabhasi mabaningi. Wonke umuntu kanye asifuthi kanti khasi. Kodwa sikhani kutshintshile ngoba abantu kaobuningi babo kushwa ama-COVID sikandana into ezinenene namapasipoti andana. Lokubuyisa kwama-passport eZimbabwe kabe zikwenzi kakhulu kakhulu kukale khaya.
Noma nje kulabantu abaningi abalubhekisa ekhaya ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha, kulabanye abafana lomzana Godfrey Moyo bona abaphathise ezimnandi kodwa bedlalela ikhisimusi kweleBotswana.
Hayi siphakathi kweholiday leyi, hayi holiday leyi, holiday enkulu kakhulu especially kimi, hayi iholiday engithakazelele kakhulu kakhulu ngayo njengobana ngikhona apha nje elizwe lasebotswana. Hayi kwekhaya nje uthi ngaye ekhaya manje mbajoni ezinye izinto zomsebenzi nje ezifisa ukuthi ziqalise isiqeke.
Abanye njalo abeZimbabwe baphumile elizweni kuyahlaba ikhefu emazweni afana leBotswana leSouth Africa besithi kungcono ukuthi babe ngaphandle kwelizwe ngesikhathi umumo ungamanga kahle ekhaya. Kodwa isikhambi zikhala ngentengo yokuhamba eqonge kwamagama ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umnumzana Mathara yena uthi yiso sodwa isikhathi abakubhizimusi lezimoto ezithwala uZulu abangathola khona inzuzo.
Intengo zasikhala ukuthi bakubhizi so lathina sathatha advantage ngokuthi yothi sikutransport kubhizi mzansi kulesikhathi sokuthi kuyayehla sikhathi ukuthi kuyaqansa ngapetrol abathizelana nendlela ngonke ama-expenses amaninginingi manje sasikhala ukukhava indlela yokuthi lonxwayebaningi lathina sol advantage ukuthiuthi lathi zezikhalele khona phasesikhona.
Izihambi njalo zidaniswe ukuchitha isikhathi eside emngceleni weRamokhobane leBlamtree ngenxa yendwendwe zabantu ikakhulu abakade bengena elizweni. ELeBotswana leZimbabwe zivame ukuthi imngcele ingavalwa ngesikhathi sekhefu lekhisimusi kuyindlela yokunciphisa isikhathi isihambi ezisichitha emngceleni. Kodwa lo nyaka akuzange kubikwe ukuthi kungani umngcele uvulwe akwamahola ajayelekileyo kusukela ngehola lesithupha ekuseni kuvalwa ngeletshumi ntambama. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSavron kweleBotswana.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umqando ochaze ezigabeni eziningi zeleMelika ngalempela sonto ubangele ingozi zokutshelela kwemigwaqo lokuwela kophahla lwezindlu lezakhiwo ebesezisindwa yisnow. Inani lababulewe kule ingozi ngale impela viki yekhisimusi bafike kwabangamashumi amathathu lane 34 ilizwe lonke. Isigaba esitshayo ngolaka ngelanga lekhisimusi ngiseBuffalo eNew York. Kulabantu abahlanu ababuthelwe icala lokudubula lokubulala owesilisa obeleminyaka elishumi lathoba neminye 19 ngelanga kuzavuka kuyikhisimusi ngomgqibelo emavinkilini aweMall of America asemzini oweBloomington esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. Ukukhala kompopho kwethu seyabaningi abakade besaphithizela bethenga okwekhisimusi abagcine sebebaleka besesabela ukuthi kungabe sokuvuke omunye ovuke ubhova wadubula esefuna ukudubula umuntu wonke. The Democratic Republic of Congo lisungule umkhankaso wokukhuthaza uzulu walelo lizwe ukuthi abhalisele ukuvota ngosuku kuzavuka kuyikhisimusi ngomgqibelo mhla ka-24 Mpalakazi. Umongameli Felix Tshisekedi ukhangelele ukuncintisa kulolu khetho edinga ukubana abuyele embusweni okwehlandla lesibili. Kuthi ke ibandla elibusayo kweleGabon eleGabonese Democratic Party ligqibe umhlangano walo omkhulu wokukhetha inkokeli owe-Congress ngempelasonto esikolweni salelo lizwe iLibreville. Ngisaziso sokuthi umongameli Ali Bongo Ondimba uzancintisa idinga ukubuyela embusweni okwehlandla lesithathu kukhetho oluzakwenziwa ngoNcwabakazi omnyaka ozayo oka-2023. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle eZimbabwe ngalesi sikhathi sesilungiselela ukwamukela umnyaka omutsha ukuze kube lomehluko njalo kube lula ukuba umuntu wonke afinyelele usizo lokwelatshwa ngembadalo ayenelisayo. Intethele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzelwa ukuba kudale umumo wokulandelwa kwezincumo zenhlanganiso yomanyano kwamazwe abensundu o-African Union eze-Sustainable Development Goal 3.8 kutsho lezingqwethi zezempilakahle. Umnumzana Albert Mazula, umgcinihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi eHarare Residence Trust, uthi inhlelo ezazikhona zikahulumende ngesikhathi leZimbabwe lisanda kuthola uzivuse kumele zivuselelwe okunjengalokho okwenziwe nguhulumende ekulwisaneni ke lobhubhane lwe-COVID kusikhatshana esanda kwedlula.
Singakhangela sifananisa lamanye amazwe, i-COVID kayizange ibe ingozi kangako kwele Zimbabwe. Sibe sesikhangela njalo ama-program e-immunization, sibone imikhankaso lemizamo kahulumende bezama ukuhlaba amajekiseni labo okumele ukuthi bahlatshwe lokuthontisela lokho okuthontiselwayo.
Uqhubeke ethi noma kunjalo kuqakathekile ukuba imisebenzi yokuthuthukisa izibhedlela nenhlalakahle yezisebenzi zezempilakahle iqheliswe kungajiywa njalo udubo lokutholiswa kwamanzi.
Amanzi aqakathekile ukuthi abe khona isikhathi sonke ukuze abantu bahlale behlanzekile. Abantu bangahlanzeka nemikhuhlane iba nganeno. Kwesinye isikhathi amanzi ebengatholakali, kwesinye isikhathi abuye engcolile.
Ukuthuthukiswa kwezempilakahle kukhuthazwa njalo ngabenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization, WHO, ethi kumele uzulu efinyelele ezempilakahle kalula ngendlela engaduliyo phansi kwethiwa Universal Health Coverage. Umnumzana Ambrose Bindi, umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association, uthi ikhona imisebenzi ekhanyayo lapha nalapha noma singakafiki kusibanga esidingakalayo ngaphansi kwalolu hlelo.
Okuyisifiso sokuthi bonke abantu bafinyelele babe sijwayeleyo ndlela laba kade bebanjwe isifutho esilandele kade bethikase benjalo bafinyelele baye ekliniki bayekwelatshwa mahhala. Khonokho yokuhle sikunyazelele sisukana ngabuhlala kunjalo.
Welekelele ngokuthi ukuze ezempilakahle zibe sesimeni esihle kumele lezibhedlela zithuthukiswe ebizwa ngokuthi yi-Health Infrastructure Rehabilitation.
Sesinazelele uhulumende usefakile ibhajethi yomnyaka ozawenza ngakho kubhajethi imali yabaningi kwezempilakahle. Esikukhale ukuthi xa kunjalo uhulumende kananzelele ukuthi izibhedlela lezi sikhuluma ngazo zithengi izinto ezokusebenzisa kube nembethi eqondileyo.
Udokotela Prosper Chitambara oyingcwethi ecubungula ezentuthuko lomnotho uthi ukuze isiqondiso zokulinganiswa kwamathuba ekufinyelelweni ezempilakahle kumuntu wonke eze-equity in health kumbe i-universal health coverage zifezwe kungadingakala usekelo oluzayo oluvela kusikhwama selizwe okubizwa ngokuthi i-public sector investment, ngoba kungela lizwe elingenelisa ukufinyelela limisebenzi kungela sekelo olunje. Ethi lwabamba umhlangano we-budget review lomphathintambo wezemali njengengcitshi zomnotho benikeza imbono yokuthi lokhu kungenziwa njani.
One thing that we've been advocating government to do is to come up with a university health insurance scheme. And the Minister of Finance, during the post-budget meeting, the Minister of Finance made a commitment that it's an area that they are looking at. So,
kuminyaka ilizwe lisanda kuthola uzibuso uhulumende waqhakathekisa kakhulu inhlelo zezempilakahle ezifana le-equity in health, le-primary health care, lokuqhakathekisa ukuvikelwa kwemikhuhlane etsheneyo, kwehlisa ukulahlekelwa ngemphefumulo immortality rate isuka kusilinganiso sokungamachumi athoba munomunye ekhulwini 90% ngomnyaka ka-1980 sesiyake kwesiphezulu kwamachumi amahlanu 53% ngomnyaka ka-1988. Uhlelo lokuhlabisa abantwana amajekiseni okuvikela imikhuhlane evame ukuhlasela abantwana abaleminyaka ephansi kwemihlanu lalo luthuthukiseke lwaphathisa kakhulu okwamagama lwasuke kusilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini 25% lwafika kwesingamachumi athuba minembili ekhulwini 80% ngesikhathi esifanayo. Uhulumende wengezelele inani lemali enikezwayo kwezempilakahle kubhajethi yakhe yomnyaka ozayo oka-2023 yafika kumabhiliyoni aphezulu kwangamakhulu ayisikhombisa amadola eZimbabwe 702 billion Zimbabwe dollars. Inkanti abaphathisayo labo beza ngenela lapha nalaphaya ngenhloso yokuthuthukisa ezempilakahle elizweni. Ugatsha lwezempilakahle kukhasi lalo luthi luphakathi kokwakha ama-health post lokulungisisa izibhedlela kuzabelo zonke kugoqela ke kundawo ezifana la kuChundura, Mafindifindi, Mukarati, Rushinga, Binga, Urungwe lezinye indawo njalo bethuthukisa le misebenzi yokutholisa amanzi kundawana ezinje ngezikhathi eziningi besemba lezibholane. Bethuthukisa njalo amandla kagetsi kugoqela lawo esola phakathi kokunye ngenhloso yokuthuthukisa le misebenzi ukuba uzulu efinyelele ezempilakahle lula. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Bayathandabuza abanye abantu abeZimbabwe ukubana kungaba lenguquko kwezomnotho, ezombusazwe, ezemisebenzi lokutholakala kwamandla kagetsi ngomnyaka ozayo oka-2023. Abake sebandleni elezano PF bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula impilo kaZulu. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Umnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo likaZulu ngomunye wabathi akusoze kube lenguquko eZimbabwe ngomnyaka ozayo.
Ubunzima buzaqhubeka bukhula phakathi kwabantu, indlala izabilokhu ikhona, ubuyanga buqhubeka busiya phambili, imisebenzi izabilokhu ingekho, abasebenzi bazabilokhu behola imali encane, imali emabhenki izabilokhu ishoda ingatholakali, imizila ilokhu isanda ikhula yalabo badinga ukuthi bazuze imali yabo ehlala emabhenki. Kuzabe kulokhu kungatholakali imali yokuthenga ukudla kalula, kudla kuzaqhubeka kudula ngokuba kazikho impawu eziveza ukuthi uhulumende angaba lecebo lokulungisa zona lezi nkinga esizibone ngo-2021, ngo-2020, ngo-2022 lasemuva le. Lokhu siqhubeke njalo ngoba kakulacebo lokuzilungisa.
Uthi akusoze kulungiswe uhlupho lokusilela kwamandla kagesi.
Amagetsi azaqhubeka elokhe engatholakali ngendlela efaneleyo, kuyafana le-fuel ngokunjalo. Zona lezo zinto nxa zikhwela amafutha ezimota kukhwela le-getsi, kusho khona ukuthi izinto zizakhwela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo.
Inkinga zika-2022 sizachaphalazo, kuzabe kulokhu kulodubo lo-getsi. So sithethe uZulu uzafanele adinge indlela zokupheka, kumbe usebenzisa umoya igas, kumbe abanye basebenzisa amalahle. Kodwa hathi ngibona ngathi mina udubo lwa gas awusoze luphele, kuzafanele kube lezi ndlela ezimbalwa ezokuthi amaZimbabweans alungisise izimpilo zabo. Ngoba ukuba lokhu bekhangelele kuzana uPF uhulumende kazana uPF gala macebo okulungisisa udubo lwethu. Kunje kathesi nje amafactory amaningi avalwayo angibone ezavulwa ngoba uhlupho lwemali yangaphandle foreign currency alukalungisiswa. Imisebenzi ilokhe isilelwa abantwana abaningi abavela emayunivesithi kabakazuza umsebenzi. Sizwa kuthiwa khona uhulumende ukhuluma ngowamamayini ngokwemigwaqo kodwa imisebenzi yakhona imisebenzi evele ikhona kayincedi lutho.
So, ungenya uthi akula lutho olubambekayo oluza kwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Loba kuthiwa khona kulokhetho umnumzana uMnangagwa uyabe lokhu ethembisa kuzahlala kulo hlupho lwemisebenzi ukusilwa kogesi. Lezi hlahla zizaganyulwa abantu bedinga indlela sokuzuza umlilo wokupheka.
UMnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uvumelana laye.
UZulu ananzele ukuthi kumnyama esibuya khona njalo kumnyama la esiya khona phakathi kombuso weZANU-PF. Kule mthethwanyana efakwa libandla leZANU-PF ukunxindezela abantu elawuqala elibizwa yi-Patriotic Bill, lenye ethiwa yi-Private Voluntary Organizations Bill. IZANU izama ukuncindezela abantu ukuthi amalungelo wabo angafezeki.
UNdlovu uthi ibandla elibusayo lifuna ukubusa amadonki aze amele impondo.
IZANU-PF ikhangelele ukuthi ihlale isembusweni ayilanele lamalungelo lokuthuthukisa ilizwe. Inkinga ezaba khona kakhulu ngokuthi kuzoba lodlakela olukhulu kakhulu kwe-election ezayo ngoba uMnangagwa ufuna ukuqhubeka ebusa. Kodwa ayisikho kodwa lokho ngoba yena engabusa uzafuna ukutshela omunye owezayo.
Kodwa uMnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU PF uthi uhulumende uzakwenzela uZulu akuthembise lo nyaka.
Kuningi esikukhaneleyo ukubana ayikube sezandleni zethu njalo kusifikele ikakhulu sikhangela izithembiso ezaba khona kuhulumende ukuthi umgwaqo ovelela eBirdbridge Bulawayo Victoria Falls uzaba umgwaqo ozawuthi ukusetshenzwa ngezinye zezikhangelelo esizikhangeleyo ukuthi sizathi ukuqhubeka ngomnyaka ka 2023 kube lokuhamba okuhle ebantwini abayabe bevelela eGoli besiya kuBulawayo Victoria Falls. Siphinde futhi njalo sikhangele ukuthi kwezamagetsi lapha uhulumende uzaphathisa kakhulu ukuthi abone ukuthi abantu bathola umlilo wamagetsi.
Unkomo uthi okunye kumele uZulu ezenzele.
Kulabo abanye abakwanisa ukuthi babe lemali zokufaka amasola, yiyo kuphela indlela esiyibonthiwe isikhathi ingasincedisa ezintweni eziningi. Ubana usebenzise amandla kasola ukufaka amasola ezindaweni eziningi ezitshiyeneyo lapho kusetshenziswa khona amagetsi.
EleZimbabwe likhangelele ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu kumnyaka ozayo. Akwaziwa ukuba kuza kwenzakalani elizweni. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngingoKip Stube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela muva okwenzakale kulomnyaka ka-2022 esesugqiba liviki kwezombusazwe, kwezomnotho, kwezenhlalakahle kaZulu lakwezinye inhlangothi zempilo. U-D-Connection, uhlelo olwe-Live Talk lilo Evans Zininga. Ngekehlukane zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namhlanje. Abakomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission banikeze umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvota olwe-preliminary delimitation report. Lonyaka inkulungwane lenkulungwane zabantu zihambile eKhisimusini abakade behlala kwele Botswana. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.